Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqathe sakade sabantu becaca ukuthi abakhala umuntu oba lohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ibuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobu polling station uyevota ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze.
Abebandla lesisi esigabeni semalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zezanu PF besithi zisebenzisa ikliniki yakhiwe izakhamizi zemalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo Meet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuqoqeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo, ibulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ze-site. Sibuye sisebenze le Habakuk Trust, sasebenza futhi le PVTA, Ibulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhla ka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hatshi abantu labane sababona sibona ngathi akaba ngikhasi ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo, ngasikafa ngumapresidential ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa ngayilaba abantu ade bekhona. Isikhathi ezihlukene ukuthi umuntu athi sekhizwa cha ilungivela simazi thina sikayisimbone lokuthi vele wavela ngapi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu ababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngapi. So abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingele futhi abesingabaqhuquzela ukukhetha abani kodwa sithibona abantu abakhona apha wena lowo somkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha. Well okunye ebese sikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonoko. So ke esilethemba lokuthi kukhanywa ngathi i-message leyo lapha kobulawa sport ngathi ayingabi ingene lebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangu dlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebetshana xa kungabe kukhona ingxenye siyabe singakuzwanga sikabe nje kungabantu ingxenye yababili abathathu babe bangento zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sport ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sport ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona lapho ngelendawo zokuvotela ungelazikolo sibona ama-tent asefakiwe khona kuyasitshengisa ukuthi kushukuthi hatshi into ziyahambele sibona ama-tent sibone la mapholisa asekhona elinde ama-tent sibone futhi labantu bonayo bezek ungabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwanye uzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sazi ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyavota futhi sifike ngesikhathi singakhohlwa isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kusuyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusalesikhathi kwenzeka ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wena lesuhambe khona phana so ke isikhathi siqakathekile ukuthi abantu sonke sivukele khona njalo sibe le ngxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abanye abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokhe likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esikuqathe sakathe sabantu becaca ukuthi abakhangela ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi siya ngaphi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudivelopa isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga ukuthi sakathi singenxa ukuthi sefuna sokulokhetha sefaka lokhu lalokhu abantu bebesithi hatshi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa ayisevotele futhi anyamalale aze ayibonakala futhi enxa sokusebenzayo sokusonda kuma-elections
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN kobulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolukhetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile
Sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyechiyeneyo okwakhathesi sesihlangane le Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo le msakazo echiyachiyeneyo ukuze bathi ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama-polling stations i-material yokuvotisa ingabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi-interfere lutho hatshi ikubona nje i-activity engabe ikhona isenzakala konke khonokho-ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu sebe-redini ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo lokuthi kambe ama-voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be-check amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le-University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo-ke lwama-themes besingathi ulezigaba eziyisikhombisa 7 themes abantu-ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lo lokwalo umbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube esikhulumeli senhlanganiso yeZesn kobulawayo. Kulunye njalo udaba ibandla lesi sisilithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo enkudleni ye White City Stadium. Ngesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesi sisi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakobulawayo le mathebeleni ke jikelele ukubana ukungena kwe-TCC kuzalungiswa ke emgwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above i-poverty data line which is 500 US kusiya phezulu efanele piwa amapolisa, amasocha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhuluma ngokubana international fanele joina inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikwerede selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isikwerede zabo, and of course i domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake meters bedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ekonke besetshenziswe ngama political party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama policies e-TCC. Kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe elizangiphefu, sikwanise ukufaka uhulumende ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralineni njengalokhu okwenzakale kobulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuza?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumaralethi singakayenzi inhlelo lesasile program ethi umgwazi ukukhuthaza wonke umuntu ube a registered voter, yikho sithole ithuba lokuba nabantu bonke abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi. Ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi oqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawunceda, okwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba ngefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyi-registered voter thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukuba nohambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobuku polling station uyevota. Ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthemba noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba kobulawayo ekhona ama double candidates, liza kuthatha njani?
Hayi, leyo ama double candidates iphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama official candidates awe TCC ikakhulu ke endaweni ka yasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile mahlangu nguye ke icandidate yakhe emelayo ingumember of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela iTCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eThabalala phelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalo Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso yeTCC, labanye ke abanjengabo Precious Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobhengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Renda ke ebulawayo Central, labo Nicola Wasen ebulawayo South, labo Minenhle ebulawayo North, bonke laba bengabantu ke abamela iTCC, labo Manduna Enketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kweTCC. Umongameli njalo introduce official ama candidate wethu ayeTCC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngusenator, former senator wakobulawayo osengukhansela uDavid Goldert. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende. Iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka 2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidalele parliamente olilunga lezanu PF umnumzana athi ngumuziphuthi ngeviki ephelileyo. Yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe izanu PF esigabeni. Oncintisa kukhetho luka kansila ku ward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli inkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe izanu PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami sehlukane kakhulu, into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Engisengikwenzile ngicabanga ukuthi into yokuqala efuna ukwenziwa leyo. Sile kliniki eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngiloMika lo Philip Mabena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda ngu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele, abantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukampena ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuhole yasala eMafeha ayifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge eMafeha laphana likhona ngamva kweMafeha lisiye emzini yangapha eMalalumela lelifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool eseChaguta engekho. Kulabantu beGochombo abangela amanzi totally, ngabantu engikhangelele ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1. I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo yechapha sibake ngapha kule mizini yakomkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga amshiwa ngasikuka ngakhe loku u-MP ethu uzaligebhe engayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu. Ubaba uMP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu leGwembuthi. Sasiseke omunye umngcwabo avuke ebuyekuseni wathi uzahamba. Sithenxa sesifanele semtshengiso wathiye ngahambanga la. Kathesi wabuyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yeMalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkulu. Kuyadanisa mpela Nkomo ngokweklinika kukhulumeki. Kuyadanisa kuyayangisa kuyethusa ukuthi ubaba uphuthi uMP ucabangeni ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa ngisho kwakungoMay etuza kuya next week labantu baqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklinika angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye tuyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima abasebhuku besebenza nzima abantu bemangele abantu babuya bethwele imiganu bavuke ekuseni bengabantu bathi bathengele ukudla abantu babuyele sebemangele bayatshona khona akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika ngoba iklinika sazakhela sizakhela thina kuthe nxa isivulwa yangani iziningi izinto ezezwe nguhulumende engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga abantu babe bethwele imigano bengabantu abazabuya kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele izanu PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalele parliamente njalo ngowezanu PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezivangela ukukhwela kwentengo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule police abelilinde amaphepha okuvota eJambezi duze leVictoria Falls. Ladakwa lazela lala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Master 37. Sibonge lapho inyozi ezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngiwahlalela elubani. Banupano amahle. Ekanjana laphana konke senipholu gomoza. Esibombo lupaswana konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kobo wange Victoria Force konke laphana Jambesi sibuye lapha sithi Gwanda majawundeni sithi Blaway Town Village. Votani wonke labantwana kungabi lokwesaba. Akula mpi uthiwa impi yavuka akula mpi evukayo lingabotshelwe tshanini badala. Asambeni ngobuneni siyevotana lingethuselwa. Liqhuqhuzelela abanye hambani levota badala. Okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini sihawula singakwazi ukuthala abantu abethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni. Sibonge laphana singabi mude kakhulu. Siyabonga sengathi odele ngahambi ephezulu. Ngibonga laphana igama lami umuzi khona Nkomo
Salibonani ku-Studio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANPF eyikhulumela i-ZANPF. Besemphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma izwe kusiba buhlungu esiswini. Ethi izani yenza kuhle abantu begcwele emazweni amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi. Okwenzakalayo sibone be-ZANPF belokhu besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo kodwa abanye belamba. Hayi le iphatha idliwe kawani.
Nikubona kwami ngibona ngathi konke lokho kwesibuye eMpumalanga nabantu abangavota kahle akula tshintsho oluzoba khona emathebuleni nokusalayo emasayidi nemathebuleni akula tshintsho oluzoba khona because abantu laba badonsela ingubo esayidini lapo. So bayasisebenzisa kakhulu. Imingaki iminyaka besehlele ukurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmith. Kusmith kathiya ngamabhilidi le migwaqo le ukuyesihamba ehlathini. ZANPF MDC kuyafana vele akula tshintsho oluzoba khona. Abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotelayo siwini lutho.
Linjani emsakazini weStudio 7 olibingelelayo ngonkosi umfana ophuma endaweni yasenkaya koDlamini. Yebo, bengithi ngike ngikhulume ngojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni leMDC esiya kuzana. Uthi ubone okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingenamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi. Namuntu uthiye abantu eganyeni phezu kokuthi yena nguyakade ebhizi. Simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition namuhla nguyogijima ebuyela. Uthini ngabantwana babantu abathile ezihlahleni? Uthini manje kathesi nxa kunje abantu kathesi abantu bamenza izanga? Mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamthiya. Lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthengi sengamthengisa futhi lo muntu.
Salibonani kuStudio 7 onibulisayo ke lapha ngumntu alikhumalo ngilani egoli bakwethu. Lokhu ngikulolu daba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora laba abantu badlala draft badlala ufetsha ngabantu angeke bayikhiphe iZANPF ngoba emini bangama opposition ntambama bayiZANPF sesi umonzola sewudlalile wakhe umdlalo eyakhe draft sokubonakele sokuseleke yena uChamisa manje ukuthi manje enze eyakhe draft ke manje. Last time wakhuluma ngokuthi iZANPF imsotsile, this time usahlela nje maplan akho ukuthi uzakuthi iZANPF yenze njani. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo kanti ke abantu abavuleka amehlo ke bebheke kube umqondisi moyo beba yiba abantu abazaba nomhlahlandlela wabo lawa abantu nje umshona ukuthi akhiphe omnye umshona it's impossible lawa abantu zimbila zantabanye ake sivulekeni amehlo lawa abantu angeke bekhiphane embusweni ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana so umthwakazi nje akuvuleka amehlo akukuvuleka amehlo ngalaba bantu labo umonzora wawuthatha umbuso i-MDC ikumakhuphi naw seyidilize yonke manje ngiyabonga
salibonani salibonani hlobo salibonani ngomthwakazi mthwakazi omhle ngilibingelela ngingeke ngizijota igama ngokhu ngilibingelela ngokukhulu ukuthokoza kodwa ukuthokoza kwami ukuhlangana lokudumala futhi ukudumala mbona abantu bakithi bembethe impahla zezanu bonke kanti bantu bakithi uhamba njani kanti ngesikhathi esinje abantu sebejikile lonke selisabantu bakithi sobantu sebeyizanu sokutheni kanti selikhohliwe lapho elivela khona yini bantu bakithi ayi mina ke le ngidumazile kakhulu angifuni lokuzitsha igama kodwa ngidumele kakhulu mbona abantu bakithi begqoke impahla zezanu indawo yonke kuthiwani uma kwenzeka
the studio 7 ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi thanda ukuphikisana lo Andrewston lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be TCC e White City uthi yena ubala into eziningi uthi abantu adevela phana bona bonke abazovota this and this kodwa kuthe kugcwele kuthephama enkayi amalunga ezanu PF ama supporters ezanu PF azange ake avuye phambilini athi bonke adebekuthenela phana kasoze bavote kanjani kuwesike ngifuna ukukutshela kucace uyabona bonke abantu ababuthana emaralini ezanu PF bahamba besiyalanda ukudla hayi ukuthi ngama-supporters kezanu PF labantu labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela so kufanele uqhathanise khona lapho yebo ye bonke adebela phana e-White City asibo bonke adebeza vota ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yezanu PF akubona bonke abazovota njalo abantu abaningi abaya kuzanu PF bahambele ukuya kudla kuphela yinto ofanele uyazi leyo Anglestone lokho okhulumayo njengamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi uqoqela bani uqoqela izanu PF awubali lapha izanu PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai bala lama results bazokugcina kubunjwa uhulumeni obambana awubali uyajampa ubale lokho ongasikho ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Anglestone Sibanda uyakwazi mathupu ukuthi izanu PF ayikazi yawina ama election eZimbabwe kulamanga ayikazi yawina ama election aseZimbabwe ngiyabonga kakhulu basakaza ukukhulumayo ngozinja ziyamkhokhona
alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwize Melika oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazi senjalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba, ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.